Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulokungahambanga kuhle sibona ukungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukuluhlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezekhi, kodwa kuyikuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ubekhona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga kuhle sibona ukungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele ivoters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe kupolling station, but nxa sikhangela ivoters roll le esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa ikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe, njalo uthi kumele izek ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station izek kumele igazethe ama-polling station mhla ka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi lezekhi bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Kopan Matsiba owembizo ekhwekhwe lo Clifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Thina njengezaphu silenkinga ezimbalwa okwaqala udaba ngendaba yevoters roll okwaqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll emat south north abaningi abakayitholi emat south siqala ukuyayithatha kuyona le iviki inkinga yokuqala esibili abaningi amakhandidate emaphandleni bayithola kuformat ebenzima ukuthi bayihlolisise
kodwa ozancindisa idinga kumele ibandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala egalakhala zikhathi zonke
hayi lawa sesidiniwe ngabo lawa kuyibo vela akulanto eraithi ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo so bayabona sebesiyadliwa bayabona amarala ayenzakalayo ama-numbers abantu abasekela umongameli u-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngamanumber bona abangeke bewakwanise yikho sebedinga nje indlela zokuhle bebe le-excuse lokhetho lungakafiki lokho kuyabona isingabantu asebebona sebenqotshiwe hhayi asobantu esabathatha serious njalo amazimbabwe ezivela abathatha i-serious
imizamo yokuthola umbono we-ZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeni se-ZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-electoral court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesidlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kwintatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesiyedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethulwa kwesinqumo ngumthethwandaba we-Electoral Court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and you know the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kankosikazi Elizabeth Valerio, uVice President kubandla labo le-United Zimbabwe Alliance, uReverend Frank Mhlanga, uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele liyilo.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi uPresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZEC, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-systems zabo, kodwa ke hayi siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio ngowesifazane oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi wabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Asizweni njalo uEzra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
Ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu kobulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenza igama lenhlanganiso le olwama-double candidates. Esigabeni sephelandaba tshabalala sokuzancindisa uSoneni Ncube loGift Osalo Siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankasa ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-CCC.
Leli bandla lilama-double candidates la kukhansili kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC obancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubona le ama lokuzela ama constituencies abakuthathu ba. So achindela indlela thi elethu seli shiftwe to kusasa okuba ngokuthi sesizamelela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula Bongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-CCC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thisen Bhatile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa hayi thina vele si laso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga ukumela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Hey, thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu ukukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi lapho zani kwezani ubhadala imali ufaka amaphepha?
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Ohlezi kezombusazi omnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-CCC liswele ubukhokheli obuqotho, yikho sebehlangana lo dubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngoba kwenzakala e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalitshumi lambili abe-CCC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami Jesus Banda.
Isigodlo someli wemelika yeRare sesikhuthaze leZimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uPamenius Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo semelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pawniathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayathaya ngabantu bezana. Abantu bezana bebabaney'sibini abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 begqoke izikhipha zabo zezana ebegqokela amakhetha. Ekuyintathele zindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamenus Thuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapikitsha impikitsha lapho yenza ngo-1 sabachatheka athi zintatheli zindaba lani ngingakinasithela nje ukuthi kwenzakalani, you know, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina ngikhuluma lo munye ongana sengani uyakhokhela nje lokhu kulabantu So ngisakhuluma naye ukuthi singamuzwisisana ngoba sithi akutshengisa ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli indaba uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke iqulu nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe izinqunzi nanisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yenu sathi kahlani. So yimisa ecina ikhiphe i-statement sonaleso kukhombisa ukuthi sitshayile. Ukuthi umuntu onalowo opostiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani yekho leyani case but angisatholanga ithuba ngoba bengingade ngikwenza kusukela izolo. Ngihlahla lokuthi angangilimali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevula eyami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo sikanelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sensishede ukuthi ungake washaya i-journalist icedeke ukutsela ethileli i-journalist nawe uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba. So bona ikade besishayela yona ukuthi sidinithe ama-footage elesithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-Fifth Avenue.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo ukumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Ye, kakhulu sengiyesaba lokusaba ngiyathuthumela even lokuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kunje ngifile ukuthi njengontatheli izindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafinansiyela asikho akuna sefit ungazi uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa even lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma civil organization engani abaluthathele phezulu okuwenza sifile ngani asisodwa njengamntu esingali ngizizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu nokusebenza kuzayenyezani ngisebenze kanzima.
Lo Ngulungelo Ndlovu yintatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umama oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaqapha umumo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo esuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Wontu ngamini ngwamo e-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okubuza ukuthi kukhangele kule nto enjenge-political violence kule into enjenge-media coverage to all political parties kule nto enjengokuthi kathefi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho encindezelayo konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ezikhangele siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi bekhankase sibonile amarali amanye amabandla ayavinjwa kuze khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibe zikhangele kusindane emuva kube kule nto ze-registration le nto zama-boundaries konke konkeana konke kule something to do with him ukhetho olukhululekileyo olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC besithi abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yiliphi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isilesikhathi iqalile. Preparation landline. So isikhathi sonke lesi sisetshenziswa ibandla elilodwa. Njalo eZimbabwe engakhangela baye begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage. La mabandla ama-regional parties anjengabo MRP zap. Bonke labo bayebelidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni. Lama presidential candidates amaningi abefisa na ukuthi itholakale enjani enika i-coverage. But imbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asibala ama-government program kodwa ibandla kuphela libandla le-ZANU-PF.
Lowo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA ibhethu likaZulu, bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, uNkosikazi Sandra O'Drack, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, uMnumzana William Lai Ching-te, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo azesilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje uqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho-ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeka imali nje sakufanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo ezi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye i-supplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusizwe ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sihluphanga ukuthola. Kodwa-ke sibekile thina la sesibeke khona yiko siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 golds.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sitale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kothi imbuzi lezi ezinamaqanda abomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala Mthembu, i-first stage esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala manje, sibona abantwana nje ziyazala imbuzi zona ezizala amaphahla triplets kanjalo. Kangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races, kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni sibe i-generation izo-cheer sisitshele abantu abethu ingqondo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa-ke lile ndawo lapho elizifake khona kumbe lidinga iplus?
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi saziyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So omunye nomunye ugcine i-number of code uyakwanisa ukuzigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supplier ukuthi imbuzi onezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje, lengaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi, singakwenza ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Yinga nama supplies abantu bangaba bene sithengisa ukudla kwembuzi okufana notshani ama goat meal ihlelo lwethu liqhubekele phambili.
Yes, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana nama China nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwesiqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube. Ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazane.
Hayi, lami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlelazi, ungaphi khonapho kanjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kathi ke ma nibambene la njengoba sibaningi, ngasinikana ama-ideas and into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba sike ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele nje bekathumela isayithi bebe there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakujabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu then singanikana ama-ideas then can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lo-ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebilitane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Gumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ise Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 uNcwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abayibandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.